Zakanaka.
So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sibona ngani kayisondaba iCovid 19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni.
Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane weCovid 19.
Nxa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lamapassport barenewe, kuzaba njani kwabasekhaya ikakhulu sikhangela abantu balabasebenza labo?
Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe iCovid-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba lichumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlanu lamachumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCovid-19 izolo bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lweCovid-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatelizindaba ngemva komhlangano wekhabinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye lemihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ uMnumzana Neshine Modzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19. Kodwa nxa sibhekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelange awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma ama imhloliso leyi or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kutshintshi lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye-$520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama-syllabus abo so abaningi bangkhona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama-private lessons.
UMnumzana Neshine Modzitirwa ngoyinhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impadalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports. I-passport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza $300 emelika alamachumi posi amabili $318. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza $200 $200, kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingama-$60 $60. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudintwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente esele mali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala. Kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi kuphongovula mbijani ukuthi aniphefumule kodwa vele abantu abaningi abala mali. Kathesi nje bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi $200 leyi ngedola le-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda isithi yena yeyi kunzima nxa sokukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lamapassport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangele abantu bebala abazisebenzayo esisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona sizaphela sibone ukuze kuzenzakala na. Kuningi sekuthenjiswayo emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona zona kazifezwa. Asisethembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lokubele kodwa sikwaziyo ukuthi yabona izitori zibhaliwe emabanye ziphepheni ubone uze emareviewni ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngapho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintshwa siqhube esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu ikakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo kuhambisa
kutsho ukuthi abantu abaningi baloke belindile vele so abaningi abantu bethwele nzima ukuthi bachaphe imngcele bayesebenza mbe bayedinga impahla zokuthengisa mbe bayedingisa impahla yikho besibona-ke abanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele mali
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emasoni Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, kuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele iSADC le government yeMozambique iphume lecebo lonalelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo ababe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukileyo bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi lesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo oluspecific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka, liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe, ngakho-ke inkulumo zonke lezo kazincedisa bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonishwa, kodwa bangazi bafake imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho okudingakalayo kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele-South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelendi leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe baphethe ngezandla azabe ele milobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa iMetropolis eyaseTswane ePretoria iyona ezabe siholela ke siyefika embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani. Ungasipha amagama azo njalo usitele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama ke inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza. Ngakhona ama political parties afana nabo zaphu akhona afana nabo MLF Mthokazi Liberation Front khona MLO Mthokazi Liberation organization bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki bakhona abo MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseki ngezinto ezenzakala eMathebeleland ukukhona njalo esingathi ngama pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana nabo hloko moyo sizwe imbovane kaZulu zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Usho ukuthi abantu kuzabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi bazilile basezinhlungwini okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sathi ke ama demands ethu esiwafakayo kuhulumeni sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu loba ungabe impendulo engaphelelanga kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumeni alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi ke mawuhulumeni lo yaqhubeka ke engakwenzi lokho kusiphoqela ke nathi ukuthi ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le march eSouth Africa kahle kahle ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli omkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo, umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kaMalaba. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisane lomanyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani bafowethu lenjani. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama eyami ifoni ngizoyibhala lapha ngilinikeze bona. Kodwa ngabingelela kustudio. Ngilo mbuzo engizibuza wona bafowethu ukuthi kanti ustudio 7 inamba livula elizaziyo kuphela ukuthi le ngekabani. Ngoba kudala ngabingelela kule namba engizoyifaka la. Akekho umuntu ophendulayo. Akekho. Angisalizwa kulezi nsuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle. So angisatholi lutho nje. Indaba zakithi angisazazi. So ngazathi ngumuntu wemzini mina kanti ngumuntu wasekhaya. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela. Ikakhulu impela uDube, Mthembo ozithembayo ndoda wena uyangazi. Ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abathuchamisa uzathi abantu egangeni uMonzora nguyimkhokheli. Lela siloqiniso lelo. OMonzora bale party yabo uchamisa le party yakhe. Nxa lawo bantu bethandana loMonzora bathandana loMonzora sithe singakungena lokho sithe singabaqondisa ukuthi abaye kuchamisa abahlale khona ngapha. Njalo into abayikhuluma kuyabasekela abayigugura into elibi laba bantu bobabili lapho. Thina ngapha sikusebenza into zikaMonzora labo makhuphe babo thina sikhangela uchamisa Chamisa pambili, ahoye chamisa, ahoye chamisa. Lisale lina lobuthutha bendla bomonzora benu. Ngindlovu, siyabonga.
Ngiyabingelela abasakazi baka Studio 7. Lingabe ninjani lonke kundawana zonke laphele khona. Ngithi mphawule kulobaba lo thina uchamisa ukuthi ubotshwe uchamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU PF bengakaze kulandele lo ungakaze kubotshwe umuntu. Mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili. Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efele ejele. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina. Umthetho right kibo kungabotshwa yena lo muntu oyedwa abantu babo bafunda ukunanzelela izinto uma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini lecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu lokho kurobhana kwepolitiki lokho kurobhana but esingakufuniyo thina ukuthi kube lokubulalana ufica umuntu sebulala umuntu kathi esilayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani asilendaba la ngokwabo igame yakho igame yabo yepolitiki but when it comes ekutheni kula madoda amele angene ejele ubaba luyabaza abantu abamele bangene ejele kayekele ube khulumela abantu into ezingayisizwa ethu uchamisa uchamisa umonzora umonzora yena umonzora ungene kuhle erobhu makhupha
salibonani basakazi baka Studio 7 linjani ukuphila hayi mina ngiyaphila ngumama osemartin world ngithanda ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC alliance elisetshenziswa yiphathi kapresident uNelson Chamisa eselifunwa ngumakhuphi elifuna kodwa esithe yena yena abantu abangene MDC alliance asomthethweni asophathi kodwa kathesi siyiphathi okuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuye ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizwe elithi MTC Alliance yabe siqeda uchamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko ibizo kalihluphi uMDC Alliance vela kumela ngasimekele uMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uchamisa sifake uT for utendayibidi for uB ngokuhlanganela kwabamaphathi bathathe initial A1 kuyakuhlanganiswe kuyaphuma as long kulo siye uqaliseni kuyabe kusithi ukuthi nelise MDC Alliance Chamisa atendayibidi bani banama njengomhlanganelwa wabo konke behlangene sibona ingane vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimnyeke vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababu Changirai kule MDC ekhona kule MDC kababu Elishibeni kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazi khona vele kakuhluphi MDC Alliance vele akumele asimnyeke siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami mbona angani kumele ku-edele
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon bayaphambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJordi Stinger loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise izidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Sixoxele omunye wabalandela lolu daba, umnumzana Rafael Mthombeni.
Abajujisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzabayangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelele endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin. Ngibona ngathi kuzabayangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe igabhela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd nanxa wayephambanisile, nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo kwakungasikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho, hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange achinge lokhuyana kokuthi wayesilwa la amaphoyisana ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayisosona umzimba wakhe. Babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana, bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi, wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona, okunye kuseyini? Lo besehlanya, uhlanya wakhona kusasiza ngani? Akusizi lutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo, bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystemu yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika, umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngoNhlangula ayiyi kubhalwa lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.